Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoya iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani lonke basakazi bethu abahle abaka Studio 7 untungameli Nkomo, Chris Gande, Gibbs Dube, Sithandekile Mdlanga, Prasetix Jeremiah. Ngithi hayi siyajabula umsebenzi omuhle eliwenzayo bakwethu. Kuhlale kunjalo libe lokhu elisitshela konke abangabe besifihlela khona khona ngale ngaseZimbabwe. Siyajabula ngomsebenzi wenu omuhle ongani uNkulunkulu engalingezelela bese ngikhohliwe mnyaka omutsha. Gini lonke kanti bengicela ukubuza ukubana uBrenda Moyo owayekhona ngapha eStudio 7 kanti iswaya nga.
Ngiyabingelela kuStudio sithi mina mnyaka omusha kini lonke, bengingakaze ngikhulume kwalo nyaka kusukela unyaka lokuthwasile, kodwa ngithi sonke esithanda lo msakazo siwulalela izindaba zayo kanye labasakazi bawo. Ngiyabingelela. Okhuluma ngeMvusi, ngilana eJohannesburg kwelase-South Africa eCosmos City. Ye, bantu abadala, ngithi mina ake ngidlulise into enje. Kubuhlungu kakhulu 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 lento esiyibonayo eyenzekela emngceleni welizwe lakithi lelaseMzansi. Uyazi kubuhlungu lokhana ngoba namhlanje sesingabantu sitholakala kushuta amavideo lapha abantu balele, abantu bagcwele, uyazi bafuna ukungena kwelinye ilizwe. Ubuhlungu obungakanani into lena iyatrenda kuma social media lana, abantu belizwe lakithi bafuna ukungena kwelinye ilizwe. Uyabona, ngingazi ukuthi omunye umuntu osisheshe acabange malungana nento enje njengami. Mina ngiphangise ngacabanga ngithi ya kwaze kwahela kakhulu, futhi uma ungumuntu njalo uyisiza lanisalela lizwe ukuthi manje makunje abakhokheli bakithi bathini, yena ehlele yedwa ongumkhokheli uthini mayibona isimo esinje. So ngoba lesi simo sikuwonke wonke, uzwa njani abantu belizwe lakhe besiyalala, akwaziwa akudliwanga, abanye balezingani sebelindele ukungena kwelinye ilizwe, basuswa yini elizweni lakhe, basuswa yini kubo. Uyazi lento ibuhlungu bantu bakithi, bantu bakithi, bantu bakithi, ikakhulu ngizakhulumela abantu bakwaMthwakazi. Bantu bakwaMthwakazi, lithuba lona leli libonayo ukuthi libone ukuthi into enje iyasukunyelwa. Abantu kangabe bevuse, ikakhulu uma kuvela izinto lezo kuthiwa ngamavoti. Mina iqiniso lihle, ukuvota ukuthi nje usuka kasivunyele ukuvota singaphandle kwelizwe. Kodwa amavotini laphana ake ngibuze ukuthi umuntu mele amayeza phakamisa ipenseli afaka uxaye votela ibandla elibusa elizweni, kodwa lelo bandla lisekela abantu besiya kuba yilento esiyibonayo. Kusuka kusiba njalo yini line lokho lisathi hayi ibandla elibusayo thina silibona liraiti. Liraiti kanjani? Isimo sinjani eBeitbridge? Lithini ngalokho kusebeitbridge bantu bebandla elibusayo nabalandeli bayo? Hayi, ngiyabonga abantu abadala kulokho engikudlulisileyo. Ngiyabonga
kubasakazi beStudio 7 lakubalaleli. Mina ngomunye wabalandela kakhulu indaba ezenzakala eAmerica ngokhetho loludlulileyo. Ngithanda ukuthi ngitshayele kakhulu uJoe Biden lebandla lakhe lamademokrats ngomsebenzi abawenzileyo eGeorgia ukuthi bakwanise ukuthi bawine kumasenators amabili analawa abefuna nguTrump ukuthi azame ukuthi abambe ingqubekela phambili esizwe sonesane se-America ngoba ephethe i-Senate House. Kodwa ngokuluza laba bantu ababili sokuzayenza ukuthi uBiden izinto afisa ukuthi azenze, azenze ngcono. Futhi sizakhumbula ukuthi even u-Obama ubengakwanisa ukuthi ayenze ezinye izinto ngoba bebemdonsela muva kikho konke, ngoba yibo abaqumayo abalamandla okuquma ezinye izinto ezicakathekileyo nxa bengafuni kona bekwanisa ukuthi bathi lokhu azikufuni. Kodwa kuBiden siyabonga ukuthi uBiden ukwanisile ukuthi athathe lesi sikhundla. Siyanazela ukuthi uTrump umarela zakhe bebhizi lapha ekhuluma ngokudliwa kwakhe kukhetho etutshontshelwe elingatshontshelwa ngendliwa okusemgcekeni. Siyamnanzelela futhi uTrump ukuthi enye into emenza kanje ukuthi uTrump lamacala amlindeleyo lanxa lokwanisa ukuthi bazixole kamanye kodwa kula macala la angeke azixolele wona kanye lemuli yakhe ala macala kanye lamanye akuphatha kube besifazane abanye babeloko bembophisa emadali uyakwazi ukuthi amacala lawo akala ndlela yokuthi khona angazikhipha kuwo yiko okunye okumphambanisayo simbona esesenza lezi izinto sibili zomuntu ophambeneyo okungasamelanga futhi ukuthi ngangupresident khona kumele ukuthi vele ngakuyenza nawuphumile kwangena kumbe uphensi wabe phethe yena kasalungelanga sibili ukuthi engaba umkhokheli angaqhubeke yenze ezinye izinto ezimbi kulelani lizwe ngamalangana lawa alithumi lamathathu ukuthi aphume esikhundleni kunenga ngakuona uTrump kulizwe leAmerica nxa engaqhubekeleke khona kakhulu ezintweni eziphathelane nohulumende waleli lizwe. Mina nguPeace Banda eCampton Park.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318.